Atitibele abantu eZimbabwe kulandela ukubulawa kwabasekeli bebandla eliphikisayo eCitizens Coalition for Change ekukhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Isidumbu sikankosikazi Mo Blessing Ali sitholakale izolo siqunywaqunywe saphoselwa emgodini wamanzi endaweni ebizwa ngokuthi yiNyatsime. Kuthi kobulawayo kusanda kubulawa umnumzana Langelihle Dube waganyulwa ngamabhemba emzini wakhe ngabantu bacatshangelwa ukuthi ngabalandeli bebandla leZANU-PF. Ababili laba bebesaziwa kakhulu ezigabeni zabo njengabantu abafuna kube lenguquko kwezembusazwe kwele Zimbabwe. Kucatshangelwa ukuba babulewe ngabalandeli bebandla elibusayo. Kodwa isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi u-Ali ucatshangelwa ukuba wabulawa nguPius Jamba wayethandana laye, kuthi-ke uDube ubulewe yizigebengu. UDube ubekwa namuhla. Umndeni ka-Ali uthi isidumbu esitholakale izulu eNyatsime ngesikankosikazi Ali. Olwela ilungelo likaZulu umnumzana Efihlela Ncube uthi kuyethusa okwehlele ababili laba ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo.
Okwenza abantu bacabangele ukuthi kungabe uhulumende uyathinteka kukho kungenxa yembali yakhe uhulumende. Kusuka ngesikhathi seGugura Wundi khona le nyamalalisa abantu, kubulawa abantu, batholakale beyizidumbu belahliwe nje. Ngakho-ke nxa kulokhe kubonakala kunjengedada, kukhala njengedada, kuhamba njengedada, kuyabe kulidada phela lelo. Yingakho-ke kulula ukuthi abantu bacabangele ukuthi uhulumende nguye owenze lesi sehlakalo, ngokuba nguye esimazi ngakhona lokho, ikakhulu kulabo abakhuthalele ukuletha inguquko ukuze kuhlonitshwe amalungelo abantu, kuhlonitshwe imithetho.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Mbuso Fuzayo okhokhela inhlanganiso ye-ibhethu likaZulu.
Okuthiwo libandla lamayelo ukuthi abe bandla elingabe libusa yile lingabe lathatha umsekelo wabo, kungabe kuliqiniso? Ngoba leli bandla mbona ngazathi liqede abantu, so embalini yalo ukuthi liyaqeda. So mbona ngazathi akukho okungasenza singabi leqiniso lokuthi yilo. As long as uhulumende engakenzi anything ezenza sikhole ukuthi ayisiwo, sizabe sikhole ukuthi yiwo.
Umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafa uthi kuyethusa okwehlele unkosikazi Ali Lodube.
Sibamba umlomo wangaphansi njalo siyamangala ukuthi iZimbabwe siyidleni ngenxa yokuthi sibona ngani impilo zabantu seziphonguphathwa mahlayana. Amani sebefuna ukubulala abantu bonke, bazabusa amangcwaba na? Namhlanje sesikhala siyalila uMo Blessing, bamthwala, bambopha, bambulala, bayamcwilisa emanzini. Sithi siyadinga amapholisa athi zinzani, sizalitshela bakhulume abakuthandayo bathi uthathwe yi-boyfriend yakhe. Namhlanje ipholisa elikhulu, isikhulumeni sepholisa ubaba uPaul Nyathi sesethusela imuli ikaBlessing, ibona bekhala. Sibona ngani luhlazo njalo kuza kwenza iZimbabwe ibuyele emuva kakhulu kwezenotho lokuhlalisana kwabantu jikelele emhlabeni wonke.
Umnumzana Sembama Vaza okubandla leZANU-PF uthi amapholisa akhuluma iqiniso, ngakho-ke abezombangazwe basenga ezimithiyo.
Mo Blessing, the evidence had shown that she was taken from a pub where she was. People saw that it was a fight between herself and the boyfriend or the ex-boyfriend. This has nothing to do with politics. It is very surprising that CCC are taking advantage of this death and making it look like a political death. The boyfriend could have been a member of ZANU-PF, but he was not doing what he was doing for ZANU-PF. Again, you must realize that the boyfriend is a member of the Catholic Church. Are we then going to say the Catholics are killing people?
Siyakwazi ukuthi uMo Blessing ubulewe ngumuntu ocatshangelwa ukuthi wayethandana laye, njalo sisibonile amapholisa ukuthi aphenya lolu daba. Kumele sibalalele khonokho abakukhulumayo, ngathi ukuthi sizwe ama-politicians esekhuluma okungaqedakaliyo.
And again, Mbulawayo was murdered the evidence shows that he was murdered by the criminals. And one thing we must understand in both of them, they are not very senior in the CCC. They have no significance. There is no reason for them to be killed by anybody because their death does not change anything in CCC.
Banengi abantu abathunjwa ngabachajangelwa ukuba badlelana lebandla elibusayo kusukela ngomnyaka 1983. Abantu abafika inkulungwane ezingamathumi amabili 20,000 babulawa ikukura hundi eMatabeleland lenkabazwe kusukela ngomnyaka ka 1983. Abanye baphoselwa emigodini bephila bafela khona.